soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Zivandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje
nothi butunga lokho kwenzakeleyo and lokho okuphuma enkantolo ngathi khangela sibona ukuthi kulonyo ngahambanga kuthi
umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Sengezo Tshabangu imvumo yokuvimba amalunga ePhalamende lamakhansila weTCC ukuphatheka kukhetho lwama-by election.
Anyone yet for the one of our wish, Ama Kobi, Naman Black and Yellow, Agula Plan, Agula Polish.
Izifundi ze-ECD A-LeB ezisesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili nanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ngomkhuhlane wesihudo owe-cholera liyakhuphuka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza ozithi unginobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu imvumo yokuba avimbe amalunga edalela ePhalamende lamakhansila angamachumi amabili lantathu 23 ukuphatheka kukhetho lwama-by election olwenziwa ngenyanga ezayo kanhlolanja mhla ka 3. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe uMahluli Bisirayi Gwenda uthe okwenzakala kubandla le-CCC yikulwisana kwamaxuku alembono ehlukeneyo awebandla linye. Amacele omabili kumele abe lendlela zokulungisisa ukudonselana okukhona. Uthe ukuxoshwa kwamalunga awe-CCC okwenziwa nguTshabangu kwakusemthethweni okwenza ukuba ukubavimbela kwabo kube yinto esemthethweni ngoba elamandla okwenza lokhu. Igqwetha likaTshabangu umnumzana Ngobani Sithole uthi bamukela ngenjabulo okuphuma emthethwandaba echasisa okwenzakale namhlanje.
Kodwa njalo ukubekile kwathatha ukuthi endaweni ezinjalo iphathi kufuze ibe lama structures, ibe lama systems ukuthi labo abangavumelaniyo badile lapho. Ngakho ke kulokule iphathi kukhanya kakhulu.
Kodwa obona ngomsebenzi wokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi kuyamangalisa ukuba uTshabangu unqobe njani emthethwandaba ubona bengamazi kubandla labo.
Nothi butunga lokho kwenzakeleyo and lokho okuphuma enkantolo ngathi khangela sibona ukuthi kulonyo ngahambanga kuhle.
Uqhubeke esithi ibandla leli lizazama ngazo zonke indlela ukulandela umthetho okungagoqela ukuphikisa lesi sinqumo edalela phezulu. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Institute umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC liqhubeka lisenza iphutha elifanayo esithi kumele lidinge amanye amacebo okumelana nalolu dubo.
Into engiyibonayo kudaba le-CCC kumele bezilungisise. Okwakuqala kungaba kule nkinga ukuthi bathi bona ngabala indlela yokusebenza ngezakhiwo zaphakade esingathi ngama structures ngesilungu. Okwesibili njalo ngibona angathi kuba nzima ukuthi udaba lukaTshabangu lulungisiswe ngomthethandaba. Ngamafitshane ngibona sokufuna ezinye indlela, kungabe ukungena ezitaradeni, kungabe ukwenzani.
Okuphuma emthethandaba namhlanje kutsho ukuba ibandla le-ZANU-PF selizaphatheka kukhetho lingela abaphikisana lalo. Lokhu ngokwesibili umthethandaba waphezulu usamukela isicelo sikaTshabangu esokuvimba labo abaxotshisayo ePhalamende ukuncintisa kukhetho. Umthethandaba uvimbe amalunga awe-CCC ayisishiyagalolunye 9 ukuncintisa kukhetho ngompalakazi nyakenye. uChabangu usexoxise amalunga eParliamente edlula amachuma amathathu lamakansela angamachuma isikhombisa 60 elizweni lonke. Kodwa umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekusola okwenziwa nguChabangu ethi akuke emthethweni ngoba engasilo lalunga lebandla lakhe. Kunje uChamisa lebandla lakhe baladaba olusemthethweni ndaba High Court lokuphikisa konke okwenziwa nguChabangu besithi kabamazi ukuthi ukwenza njengobani ngoba bengelaso lesikhundla sikanobhala jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Izifundi ze-ECDA le-B esesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe abantwana laba batholakale ngemva kokuba ikhombi ebebathwele iphelelwe ngamafutha emacheke. Umtshayeli wekhombi leyo umnumzana Samuel Wonde oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha usebotshwe ngamapholisa njalo kubikwa waqala ukuthwala abantwana kulesi sikolo ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Nyati uthi amapholisa asadingisisa ukuthi kuyini okwabangela ukuthi athumbe abantwana laba. Abantwana sebelemuli zabo njalo benelise ukuhlolwa esibhedlela seMarondera bengakathathwa ngabazali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Macleo Maphumo osebenza nenhlanganiso yeSafe Schools Zone Zimbabwe.
Ngathi kumele vele kwenza ke le into ezinjalo because siyabona imoto lezi ezithwala abantwana akula system or singathi kule policy gate khonapho yokuthi nxa sidinga imoto ethwala abantwana ifuze ukuthi ibe imoto enjani. Singakhangela kulama-private schools amaningi onjengo-Falcon laba or Eaglesville niyabona ukuthi bale bus system yabo ele-order. Ibhasi yabile bus number, ibhasi yabile amaphepha wonke, ningakhangela i-number plate yebhasi iyabona ukuthi yabile red le-white. Kuyabe kusho ukuthi iyavunyelwa ukuthi ithwale abantwana. So kufuze ukuthi khonokho lingayekela ukukhangela kuyaba difficult ukutracka yikho sizaba lama problems like eyenza khona these things. So because akula accountability ukuthi libe kwazi ukuthi nami imoto ithwala abantwana idingani.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ngabazali kanye lezikolo ukuze kuvikelwe abantwana?
Right, thina njengabantu abasebenza le Safe Schools Zone Zimbabwe sifuna ukuadvocate ipolicy ukuthi yabe lihle indawo yokuthi imoto ezithwala abantwana zifuze ukuthi zibe njani. Right, asibele nesikolo u-headmaster uyakwazi ukuthi kule moto eziningi ezithwala abantwana nxa sebegede isikolo ngama-1 ufuze ukuthi akhangele imoto yena leyo ukuthi ili-compliant yini ukuthi ithwala abantwana. Asiboni i-VID certificate of fitness eyemoto yenaleyo, u-driver ule-license ule-defensive i-route yekhombi yenaleyo or ibhasi yenaleyo iyabe ifuze ukuthi ibe khona sibekwazi ukuthi nxa imoto le ivela lapha iye esipingwini nxa ivela lapha iye emobra ibe nesikhathi nama-time ukuthi wona lowo ukuthi abekwazi ukuthi imoto ingasuka lapha ngo-1 kufuze ukuthi ngo-3 iyabe isifikile emobra abantwana bonke bayasebehambile. But akula ama-gates wona lawo lo siyabona ukuthi akhona akula i-accountability yonke yenaleyo ukuthi sibekwazi ukuthi imoto ezithwala abantwana bethu zingaphi zidlela ngapha akula.
Izikolo zingasebenza le nhlanganiso ziphi ukwenza lokhu njalo kuyini esingakufunda kwamanye amazwe?
Kufuze ukuthi even amapholisa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe bancedise isikolo ukuthi nxa imota ivunyelwe ukuthi ithwala abantwana kuyini okulungiswayo or yini okukhangelwayo. Amanye ama-examples singabona khathesi e-America abasebenzisa lawo nathiwa ngama-yellow bus. Amabhasi onalawo ayi-yellow for a purpose because i-yellow is now use-road nxa ukhatshana nxa useduzane udrive erod uyayibona ukuthi nantiyani imoto eye and ungayibona uyabakwazi ukuthi right lapho kula bantwana besikolo kufuze ukuthi lami even udrive kuhle uyakwanisa ukuyi-check uyibone from afar ukuthi no ibhasi lena ingane ayihambi kuhle labantwana or it's overcrowded kufuze ukuthi kulungise. But thina anyone iyathwala amantwana liyabona ama-Honda Fit amawishi amakhombi even alama-number plate e-black ne-yellow esenza khonoko ukuthi athwala abantwana akula plan akula policy.
Yikuyini okungenziwa ukuvikela abantwana nxa sikhangela abachayeli abayibo abazathwala abantwana?
Right, liyabona manje njengabazali wena ukufuza ukuthi ube ne-responsibility yona leyo ukuthi nxa unika umuntu umntwana wakho ukuthi angihambise esikolo. Nawe kufuze ukuthi ukhangele into, it's your right as a parent. Ukuthi ukhangele even i-drive on kona ukuthi ngifuna ukubona amaphepha akho, because anti ngikhulumela indaba ne-PFC compliance. I-license yakhe iyafuna ukuthi ukuthi ishone ukuthi class 2 or class 1. And now look class 2 or class 1 uthola abantwana. Like that example, kufuze ukuthi ube ne-medical. I-medical report yakho kufuze ukuthi ibe khona ukuthi lo umuntu lo is fit and able ukuthi ahambe nabantwana.
Lo ube ngumnumzana Makhlio Maphumo osebenza lenhlanganiso yeSafe Schools Zone Zimbabwe exoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wesihudo owekholera liyakhuphuka elizweni, njalo abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lanhlanu 225 bahlaselwe yiyo ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe lamuhla ugatsha lolu luthi imbangela yokubuthana lokudla lapho kubhujiwe. Soluxwayise abantu ukuthi bazise uhulumende ngemfa ezicatshangelwa ukuthi zibangelwa yikholera ukwenzela ukuthi izisebenzi zakhe zibe yizo ezingcwaba abantu laba. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubulale abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amane 340, njalo kucatshangelwa ukuthi abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 19,090 bale kholera, kukanti kuyazakala ukuthi ngempela abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amabili 2,231 balawo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakala nedolobheni lakoBulawayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Edwin Dlovu, yena othi balenhlelo zokwenqabela ikholera lanxa ingakamemetheki kuleli dolobho.
KoBulawayo singathi thina ke sisangcono kulamanye amadolobho, kafika uboni ke lo mkhuhlane umemetheka, kodwa siyaxwayisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zinanzelele njalo zenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Lokho kumele zikwenze ngokuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu, zingathengi ukudla emgwaqweni kakhulu khona lokho okuqandayo. Ikanti okunye imizamo esilayo njengekhanseli ukuthi sisuse abantu abathengisa okungekho emthethweni. Ungananzelela edolobheni lakoBulawayo uzathola umuntu efake igas stof yakhe emgwaqweni ebusuku, epheka ama-chips, efry ama-sausage ethengisela abantu. Amapholisa ethoka ekhanseli-ke akuhlelo lokukhipha abantu abanjalo-ke emgwaqweni abathathele lezinto abazisebenzisayo. Yikho siyakhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zingathengi-ke ukudla kwemgwaqweni, kanti labo abazaziyo ukuthi bathengisa okungekho emthethweni ezindaweni-ke abangavunyelwa kizo lokuthengisa ukudla bengela maphepha abanika lelo gunya lokuthi bakuthengise avela ekhanseli kweze-health, sithi kabasuke emgwaqweni ngoba bazabotshwa bathathele izinto zonke abazithengisayo. Umkhuhlane wekholera usukhona, sumemetheka emadolobheni amaningi lakwamanye amazwe esingcelelane lawo. Yikho koBulawayo sifisa bakithi abantu bahlanzele, senqabele kumemetheka komkhuhlane lo ngoba uyingozi, uyathatha imiphefumulo yabantu.
Uhlupho lwamanzi-ke siyabona ukuthi lubhahile koBulawayo, njalo lungaba ngenye yembangela yokuthi umkhuhlane lo umemetheki. Kukhona elikwenzayo ngalo?
Uhlupho lwamanzi lukhona koBulawayo. Sikhuluma njengamanje senza lokhu okuthiwa i-water shedding 120 hours, okusho ukuthi ngeviki abahlala kuma-low-lying areas bangathola amanzi amalanga amabili, laba abahlala kuma-high-lying areas bangathola ngelanga elilodwa. So siyakhuthaza uzulu nezizalwane zakoBulawayo bakithi ukuthi nala manzi amancane abekhona ziwalondoloze, njalo zitshengise ukuhlanzeka owezinga eliphezulu kakhulu. Kodwa-ke izakhamizi zakoBulawayo sizithembile-ke, kazilabo ubuchapha.
Uke wakhuluma ngokususa abathengisa ezitaladini, liyenelisa yini ukuthi libakhuphe njengoba sabona kusehlula ensukwini ezedlule?
bayakhathaza ukuthi baphume ngoba amapolisa ethu ke asephiwe igunya lokuthi ababophe abathathele lezo zinto abazenzayo. Sisebenzisana ke lama law enforcement agents amapolisa ukuthi sikwenze khona lokho. Amapolisa ku plain clothes ase deploy wakhona edolobheni kanti laba ku uniform bakhona. Sizaqala yokubopha 24 hours emini lebusuku ukuze senqabele kumemetheka ke komkhuhlane lo wamthithi kabasuke. Kanti ke operation le izahlanganisa bonke laba emshikashika bona laba abaqhala abantu ezindaweni ezingavunyelwananga le mota ezingabhaliswanga ezingekho emthethweni layo. I-operation le izabe isebenza labo ngoba labo ibabenza ke kube khona abantu abathengisayo bebonwa ukuthwalwa kwabantu lapho abantu abagadaga sebebuya bezodengisa. Sithi ke bakunanzelele khona lokho ngoba uhlelo soluqalisile ke lokubakhipha ke emgwaqweni ngoba mkhuhlane lo sifisa ungamametheki edolobheni lethu lakwaBulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakwaBulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Izakhamizi zeMatanangombe emangweni weGwanda South sezisungule uhlelo lokuthuthukisa isikolo sakule ndawo eseMatanangombe Primary School, sona esisilela ngezinto eziningi ezisetshenziswa ngabafundi ezigoqela ingwalo zokubala kanye lemitshina yamakhompyutha. Uhlelo lweMatanangombe Prime Project lusungulwe yizakhamizi zale ndawo ezisebenza kwele South Africa zibambisane lezekhaya. Omunye wabakhokhela lolu hlelo, umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane, utshele iStudio 7 ukuthi ukusilela kwezinto zokusebenzisa kubuyisela abafundi emuva, njalo uthi bayaludinga uncedo ukuze luphumelele lolu hlelo.
Le project lena yeMatanangombe iqonde nje ukulungisa isimo sasesikoleni. Kunesakhiwe esidinga ukuthi sifulelwe laphayana. Sizodinga futhi ukuthi kube namanzi phakathi kwejarada lesikole. Sizodinga izinto ezifana ne-library kulesi sikole. Sizodinga futhi ukuthi iy'ngane zifunde ngokhompyutha kuleso sikole. And i-printing and the copying system mele ibe in place kulesi sikole ngokufisa kwethu. And i-community hall nayo siyayidinga kulesi sikole.
Kuyini kahle kahle ongathi yikho okulifake umfutho wokusungula lolu hlelo?
Sifuna iy'ngane zethu zibe ne-access to books, access to computers. Isikole sibe modernized, sihambisane nesimo samanje. It's really unfair ukuthi iy'ngane zifunde nje zingayazi ne-computer bese ziqhamuka zidibana ne-computer kuma-university. Lokho kukodwa nje akugcwali kahle emphakathini. Just think about it. Kunzima kakhulu. Then bese siya ku-reading material. Reading material ibalulekile kakhulu ngani ngoba othisha bayafundisa ingane kumele zikwazi ukuyifundela iy'ncwadi, zikhone ukuyiyela kuma-libraries, zigcwalise lokho ezikufundile noma ezikufundiswa ngothisha. Okunye, iMatanangombe yindawo egcwele imifula eminingi kakhulu. Okokuthi during rain season kunama-challenges amaningi. Ingane azikwazi ukuya esikoleni, nabagulayo bakwazi ukuthi bakhone ukutholwa ithuba ukuthi bakwazi ukuya esibhedlela ngani ngoba awekho ama-bridge. Kuyiwa kanjani ngoba ingane ziyokhukhulwa ngamanzi? Uya kanjani esibhedlela lingakwe-bridge? Akusebenzeki ngalolu hlobo. Ngezinye yezinto ezenze nathi sahlala phansi ngabantu sathi siyi-community, we are exposed, kumele siphakame senze something. Sibone kuyilungele lokhu njengomphakathi ukuthi siphakame ukuze senze something egameni lale project eMatanangombe.
Abangathanda ukuxhasana lani kulolu hlelo balincedise, kungaba ngemali, kungaba yiluphi uncedo, balixhuma njani, balithola ngaphi?
Yebo bakithi, sithi kulabo abafuna ukulekelela noma ukuhambisana nathi kule ndlela yentuthuko yesigodi sakithi seMatanangombe, siyacela bandla nisize nisifonele kulezi nombolo ezilandelayo. Sino +27 71 127 79 29 noma +27 63 295 7413 noma +27 73
0800 344 4569 eMzansi eSouth Africa plus tholakala khona.
Umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane ngomunye wabakhokela uhlelo lwematana ngombe project olujonge ukuthuthukisa isikolo sematana ngombe primary school eGwanda South. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende kamongameli Joe Biden welemelika wazise izolo ukuthi kukhanya kungelandlela engemukeleka ngele Israel ukulungisisa udaba lokuzivikela kwayo emhlubulweni we-Middle East engaqeda impi phakathi kwayo leqembu labesiPalestina eleHamas. Ukwakhiwa kutsha kweGaza kubikwa kulakho kuba nzima lanxa limpi ingaphela. Inhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa echaya ngenduku phansi esithi akafuni kuzwa ukuvuselelwa kwesigaba seGaza esilombuso wabesiPalestina ngoba ukwenza njalo kuyingozi kwezomvikela welizwe lakhe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken ubikwa ehlela ukwethekelela emazweni ambala awezwekazi le-Afrika ngeviki ezayo. Lolu hambo lukaBlinken lubikwa luzamusa emazweni abalisa iCape Verde, Ivory Coast, Nigeria le-Angola. Umncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshu zezekazi le-Africa Africa Cup of Nations AFCON 2023 uqhubekela phambili namhlanje kwele Cote d'Ivoire eleMozambique belidlala leCape Verde emdlalweni wakuqala, kuyanti Senegal yona izanqikilana leCameroon kuthi umdlalo wokugcina okhangelelwe ukuba khona phakathi kweGuinea leGambia. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi omdumo werumba uLenald LND Nleya ehamba leqembu lakhe leTokwana Stars. ULenard udabuka ePlumtree kodwa usebenza ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi ekhaya bakheke mina. Nangu exoxa lo Ntungamile Nkomo owe Studio 7.
Kalibonani linjani mina ngiyaphila. Okhuluma nguLenard LND Mbeya. Odabuka ePlumtree koTokwane esikhalangeni. Esigabeni seNobe Village. Mina ngizalwa emzini omkhulu koTshongola. Iqembu engihamba ngalo LND and Tokwane Stars. Siyabangena boys. Ngiqale ukucula ngo-2022 ngikhipha amasengitheka yi-2 then ngo-2023 ngakhipha i-albhamu elengoma eziyi-7 ngingathi sende 2 years ngisendimini yomculo.
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Singang WhatsApp obafone kunombolo ezithi +27 8458481 62 +27 8458 162
Abalandeli ubachiela wapamaso.
Abangathanda ukuthi bexhase besupporte akhona ama jacket, ama t-shirt, ama cap, ama CD, lama USB.
Umthungameli Nkomo ubesipha uhlelo Woza Friday eloLeonard LN Dinleya ephethe idlaledo lakhe elitsha elithiwa Ababheke Mina. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela indaba zamaxuku amabili awebandla eliphikisayo le-CCC aqhubekela phambili edonselana, kuyikho lapho ozithi unobhala jikelela uMnumzana Sengezo Tshabangwe sexotshise amanye amalunga awe-CCC awedalela ephalamende lakumakhansili kodwa ephikwa yinkokheli yalelo bandla ugoqela uMnumzana Nelson Chamisa ethi akusilo lunga labo. Singakalugqibi lolihlelo sikhangele bezikhokhela umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isinqumo sokunikeza uMnumzana Tshabangu imvumo yokuvimba okuphatheka kukhetho kwamalunga e-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo uTabakancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.